Selithethe imphefumulo yabathathu igciwane le-coronavirus eZimbabwe selokhu langenayo elizweni. Asebetholakale belalo kuze kube manje sebelithumi lane ogoqela asebatshonayo. Abenhlangothi ezehlukeneyo zempilo bathi zilokhe zizinlutshwana indawo zokuyahlolwa lapho umuntu ethe wacatshangelwa ukuba uselalo leligciwane. Lempahla esetshenziswa ngabezempila kahle ukuzivikela isilela ezibhedlela bekhala ngengozi ababhekane layo lokuthelelwa yizigulane leligciwane lapho bezelapha. Abamankampani abalisa aphatheke kwezokwemba anjengabo unki lezimplants kanye labehofisi yommeli wemelika eZimbabwe sebephe uhulumende usizo emsebenzini wokulwisana lokusabalala kwe-COVID-19. Kodwa abenhlanganiso ezisebenzisana lozulu bathi lanxa kuncomeka okwenziwa ngabamankampani labamahofisi abameli bakwamanye amazwe eZimbabwe, mangadinge imali ezwayo uhulumende yokusebenzisa. Isiphathamandla enhlanganisweni ye-Citizen Alliance, umnumzana Briggs Bomba, uthi uhulumende kumele kube nguye okhokhelayo ekubuthaniseni imali edingakalayo.
The magnitude of resources that are required are so massive and the response itself.
Dinga ukusebenzisana kwenhlangothi ezitshiyeneyo. Ngakho ke sithi uhulumende kumele kube nguye okhokhela kikho konke okwenzakalayo, okubalisa ukuthi usebenzisana njani labenhlanganiso ezitholisa usizo.
Enye ingcwethi eqhuba umsebenzi wokucubungula enhlanganisweni yeZimbabwe Democracy Institute, umnumzana Bekezela Gumbo, uthi ayisikho ukuthi uhulumende akalayo imali, kodwa kulezinye injongo aziqakathekisayo, hatshi ezempilakahle.
Ngivumela ukuthi thina njengelizwe sibe lokunye esile sikwenzile, esisikubeka eceleni, ukwenzela ukuthi kukhanye phela ukuthi serious ngokuvikela abantu. Kodwa i-bottom line ukuthi coronavirus le mzali kasi ukuthi idubuka sila abantu sebeyibona kahle la kuzabe nzima. Ngoba le mali eyokuthi sisustaine njengelizwe angiboni ukuthi iyasanela.
Kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa uyakulandula lokho esithi lesi kungayisiso sikhathi sokukhombana ngomunwe kusethesanwa umlandu. Kudingwa ukuthi ngubani ongenzi okuthize, kudinga ukubambisana ngoba udubo oluselizweni luphezu kwamandla kahulumende njalo kungasimthwalo wakhe yedwa.
As enshrined in our constitution, our major priority is to safeguard the health and the well-being of all Zimbabweans.
Ungumlando wethu njengohulumende ukulondoloza impila kahle yomuntu wonke elizweni. Njengalokho kushiwo isisekelo sombuso wethu, sonaye sikubeka sobala lokhu. Lokhu kumele sikwenze kungekukhangela ukuthi ngowesifazana loba ngowesilisa, ulandela luphi ukholo lokuthi ulandela liphi ibandla lezombusazwe. Singayinqoba le-COVID-19 nxa singasebenzisana, senze okufaneleyo, sindawonye njalo simanyene.
We will overcome COVID-19.
Umnumzana Victor Dube uthi ngombono wakhe uhulumende ukhanya engelani lokulondoloza impila kahle lenhlala kahle kaZulu.
Saqedwa lapha ngemkhuhlane yekhorela labo typhoid la basiqeda. Akula ngitsholo yedwa ngizwi owabuya wazama ukuthi abonde siphila njani. Sebusa ikhorela yaphenduka abantu bafa ngazange abuye.
Okhokhela uhlangothi lwezempila kahle kwe-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa uDr. Henry Matsorera ukhuthaza uhulumende ukuba alidlale ngokwaneleyo ihlandla lakhe ukulondoloza kulolu dubo olubhekane lelizwe.
This disease is intensifying in its spread and we urge the government to intensify.
Selisabalala ngamandla leligciwane, kungakho kumele uhulumende laye adinge indlela ezikusibanga esiphezulu ukulwisana lalo. Asebenzelayo lo muntu wonke kulokho njengoba sokuludubo osolubhakhe ilizwe lonke.
In our approach to this looming threat,
abenhlanganiso ezisebenza zizimele abamabandla ezombusazwe aphikisayo kanye lozulu bathi uhulumende kumele kube nguye okhokhelayo emsebenzini wokubuthanisa impahla lemali edingakalayo ukulwisana lokusabalala kwegciwane le-coronavirus elizweni, hatshi ukuhlala ekhongozela ngaso sonke isikhathi. Kunje ilizwe liphakathi kohlelo lokwalela abantu uhamba-hamba mahlayana behlala emakhaya olwe-lockdown lona oluqale mhla ka-30 Mbimbitho ngemva kokwethulwa komthetho we-National State of Emergency. Kodwa kungekho uhulumende akwenzele abantu makhaza ukuba benelise ukuhlala emakhaya njengalokho okwenzakala kwamanye amazwe ukunakekelwa kwasebekhulile bephiwa ukudla labaswelayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.